silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele singathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe sikhangele ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo 1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu ungayi kudla ungayenza ezinye izinto uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenze olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe kodwa ikakhulu besikhangelela imithandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula njalo thina sithi sonke singabo makhelwane siyaphilisana ukhetho luzabuya luzayedlula kodwa ke imithandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke sithandaze udinga abangane udinga abanye abantu ongathandaza labo ubusuposta ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi ezifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza besifuna ukuthi libe seliposta kebulenjini asile silabo bulenjini lapho beZimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso iFacebook silama Twitter ukuthi umuntu angaposta sibe sesitshengisela ilizwe ukuthi siyathandaza sisonke ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaqhubuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizimisi abanye asebepostile sebekhona abayihlukeneyo ama journalists sebekhona ade bepost ukuthi hayi besithandaza sikhangelele ukuthi izwe lethu libe lokuthi
ungasichazisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani
ngakho thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi sida abantu sebexabene abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale kungangcono siyenze lokho esithi uvikela ukuthi kungenzakali akathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula simzwile upresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula simzwile labe opposition abonke abe opposition akulalo yedwe simuze sithi kube nokuxabana sokushuthi sonke singama Zimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone lawo bethandaza yona liyani i 5 minutes esicelile bethandazela ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzakuthaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula ngakho ke siyabonga njalo siyakhola ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke isonto ezadinga ukuthi wenzo olunye lutho into nje edinga ukuthi imzuzwana emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele inkosi sposis